Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhla ka 6 kuLwezi 2022 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kumele amapolisa aseZimbabwe asebenze umsebenzi wawo angasetshenziswa yiZANU-PF ngoba bona umsebenzi wabo yi-uphold a constitution yeZimbabwe.
Abakumabandla aphikisayo bathi iZimbabwe Electoral Commission lamapolisa kumele belandele imithetho ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo.
Angikholi bona uthamisela shima bekamanisha abantu manje ngibaba umnyakaza nelo wakho wathi namanisha abantu kodwa izixoxo zezina leziyana ezikhona yizo emele sizikhuze.
Abakubandla leZANU-PF bathi kulabantu abazenzela santando hathi inkokheli yamabandla amapolisa leZimbabwe Electoral Commission.
Umsebenzi wayithathela nje ngokuyafunda ngokukhangela umkhathi ithathe i-information yomkhathi ngelanga lingaka lomthitho ongakanani umoya ongakanani nezifuna kwayo.
Kumiswa kancane ukuhanjiswa emkhathini kwemitshina yokutapha isimo somkhathi ukudumala komkhathi lokunye eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abakumabandla athiyeneyo bathi kumele kugangazelwe ukhetho oluzayo ngokuthula ukwenzela ukuthi kuqhutshwe ukhetho oluza kwamukelwa ngabantu bonke emhlabeni wonke jikelele. Kulabanye njalo abathi amapolisa leZimbabwe Electoral Commission kumele belandele imithetho yelizwe ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo. UNkosazana Precious Ndlovu ngomunye wabasola okwenziwa ngamapolisa leZimbabwe Electoral Commission.
Kumele amapolisa aseZimbabwe asebenze umsebenzi wawo angasetshenziswa yiZANU-PF ngoba bona umsebenzi wabo yi-uphold a constitution yeZimbabwe. I-constitution yeZimbabwe iyavuma ukuthi ama-political parties anuntisa, iyavuma njalo ukuthi nibani lobani kumele abe lelungelo lokukhetha i-political party yobusekelo. Nxa izivakamizi zemahlobo zikhethe ukuthi zisupporta i-citizens coalition for change, iZANU-PF ayingabafuzi ukuthi basupporte iZANU-PF. Iveki njalo layo kumele iqinise umthetho wayo yokugwema abantu abayenza i-political violence ngoba ama-issues akhona. Iveki yatshelwa singananzelela okuyenzwe insizwa ukuthi abantu bebekule tafula lapho abantu besiyaripota ukuthi sebevotile njani njani iZANU-PF ithatha ama-IDs abo. Iveki bekumele ukuthi i-acte on that one, bekumele i-acte njalo ku-political violence eyasemahlobo naseyinsizwa.
Bakhala abantu ngodlakela olwenzakala elizweni ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. UMnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi kube lokuthula eZimbabwe kuze kufike usuku lokhetho.
Into kumele siyenzi kona asiwaleni okuinto kwe-violence yokomkhuhlane lokana sisonke endaweni esibambile. Mina ngize so akuna bufakazi bokukhulela awusozwafa wakuthola ukuthi umongameli wepresident omunye umgabe wake wawasuma yona right is no violence but asibona abantu amanotshi abantu yobinsiyasiyisiye abantu labana baye bekukhuluma ngenhliziyo zabo zonke ngoba abanye bakhona bayibona i-violence ngesikhathi sempi babona ukuhlupheka kwabantu ngesikhathi sempi and they don't wish anyone into enjalo. So sengijenin but because of lathi thina isiqoqode omahlafuna ishingana ethethe leyikani ababeyethi hhayi mina ngizakwenza kuphela. Kungasuki kubo mangameli bethu, kungasuki weza kumbe ngutshamisa kumbe ngubaba upresident uyithi Mnangagwa. Angikholi bona uthamisa kashuma bekamanisha abantu and manje ngibaba uMnangagwa nelo wakho wathi namanisha abantu kodwa izixoxozo zina leziyana ezikhona yizo emele sizikhuze, yizo emele sizivezi egcekeni sizichaye lapha.
UMnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi uJuma ukhuluma eziluma ulimi.
Ukhuluma kahle ukuthi khona lokho yikho kumele kwenzakale kodwa kwenzakale. Mina lawe khonapha singaxabana sibabili kubotshwa bani nje. Kuzabotshwa mina ubuye wena wazonjaya. Kumele kusitshele something kungayakula udlodlo lodlomo. uzodzi sazi ukuthi ungwezane zabotshwa ngudlozi kodwa uzomo kunguye obuye wazotsha uzolo. Kulungiseni khonokho ngithanda ukuthi uyavuma ukuthi into le kumele ilungise. Njalo ke sengisithi kuZulu wakithi lingaze lavotela umuntu olitshayileyo. Khona lokho i-TPC nxa yavotela itshaya abantu yibo who are to blame. Nxa izani itshaya abantu ayingalitholi ivote. Yikho ngikutsho ke nginxusa abantu bakithi ukuthi ake sizilungiseleni into le ngoba yithi esithunywayo sibulala nethina sihlezi sonke ungumakhelwane wami, ungumzawami, ungubabazana.
UMnumzana Freedom Mulethu okubanjwa leZanu PF uthi abatsha kumele bekhuzwe ukuze kungabi lodlakela eZimbabwe.
Ntelwe then sikambele kumuntu amanga mbodlile khona kalo mbo wazi ukuthi umuntu ozahamba ngedirection yaleyo. Some of these things are stage managed. Angiyali sibe ukuthi kwenzakala kwezindawo siya abantu bathayiwe, but let's investigate kubone futhi abantu abathaya abantu bangobani siye kotho abantu sigcone iZanu P F sigonke kuko kwenzakale iZanu P F. Abanye phakathi kwamaphathi awo banama-divisions between their parties and bayafuna ukuthi bengaqedelana bengathana khona ngale bebekwazi bethi siyakwazi vele ukuthi abantu bema trying to settle their scores within their political parties, then they just start blaming us. See, now we're not a violent party, and I think it's a party of violence. We have to talk about it. We have to say that 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 let's not be used in violent activities. We want to know the future of this country in our hands. We want to change the situation. The Taliban,
Musa, umiso kancane namhla ukuhanjiswa emkatini kwemtshina yokutapha isimo somhlabathi, ukudumala komkati lokunye kweleZimbabwe. I-National Aeronautics and Space Administration okumele ithwale imitshina yeZimbabwe satellite kumbe iZimsat 1 ithi kulokunye okuveze ukuba kungalumatha umlilo ku-ND-18 rocket okumele ithwale imitshina le leminye isuka kwelemelika. I-NASA ithi sokukhangelelwe ukuba i-rocket le izandiza kusasa iyetshiya imitshina yeZimsat 1 leminye emkhathini. Ingcwethi ezitshiyeneyo eZimbabwe lezikwele Japan zibambisene ukulungisa iZimsat 1 elakho ukusetshenziswa ngabalimi labanye abakhangele ezomkhathi. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Robert Ndlovu, ingcwethi kwezobulembu be-internet.
iZimsat isatellite encane ezingana nje ngayi ngenza le bhokisi ndikhathuna, hayi ukusinda kwayo mbonzi kuyaziya 10 kilograms mandinganisa. Kodwa nxa ilontsha ilontsha nje njengamafetilayisi yaqonde esibhakabhakeni. Kodwa lokho kwenze i-program ehansa i-Uganda lezilapho le-Japan. Ibhokisi lakhona le kuyi-satellite idizayinwe ngama-enjiniyas khona le-Japan. After izimbabwe zifomuye kuthiwa Zimbabwe satellite agency. Umsebenzi wayi-satellite le yokuyafunda nokukhangela umkhathi, ithathe i-information yomkhathi ukuthi ngelanga lindaka lokuthise ongakanani, umoya ongakanani nezulu funa kwazi. Kube kuthatha imifanekiso eqacayo ngokuphezulu khona ke ayifana nalawa ama-satellite abogugu wonke yayo zamtelisa yona le ilungiselwe uku-collecte i-information eZimbabwe. Education is just a matter of Pilanjani, education. Young Nakaroku, every technical corner, the information I collector, as you run in the city. And the women did a token in the guy. No one does it in the global women.
Yes, what does not, yes, not to go. So not to go to one, Gonogondo.
Umeta, Avan to Avadimitri, Avadimayo, Yama Explorers. Asonto lyanokuthi nxa uhlanele nyanisesaza ilingisi izasebenza kuphela nxa kuyukuti-information yani ecollectiweyo nauti iyasetshenziswa ngoba njengoba ngithile i-program e-NASA i-involved ukuthi be-empower amazwe la-developers anjengabo Zimbabwe Uganda lamanje ukuthi izekalizwe ibe ne-satellite yayo ne-collect information yayo ngendlela zayo ibe ne-capacity are very certain that this is on a low. Yes, I think young Eden moves into the internet. Recent technology. One of the traps.
Zingato, I would do the woman's album. Bano Patera.
I want Patera technology, naturally. I'm going to have 700,000 years.
Singathi-ke i-data le iyahluzwa mbani i-data le etholwa yi-satellite le
khathesi currently i-organization abayibumbayo i-agency eyi-sta iseyivete Zimbabwe so main down tawusenzela i-conflict climate i-meteorologist ngabantu abawasebenzisi alona bamatha 81 and 50 abenanxa uzalwa i-esqeqi njenjalo la mani athi kuyenzekithi kuninganje Zimbabwe
umnumzana Robert Ndlovu yingcwethi kwezobulembu beintanethi besixoxa laye ekubulawayo. Sangena kwisigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden uthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzayo olwama-midterms oluqhutshwa ngolwesibili. UBiden uthi sesiguqukile isimo somnotho esihlupha abantu abaningi, kodwa abakubandla lema-Republicans bathi bazathola izigaba eziningi zedale le-House of Representatives kanye ne-Senate kukhetho lolu. Izinizamtshina ye-Precision Air ebithwele abantu isuka eDar es Salaam isiya ebukhoba iwele edamu le-Victoria namhla kwabhubha abantu abathathu. Soku isikhathi sezamasiko.
Sezamasiko
wesizwe
umandla.
Wezamasiko namhla sokuqala umnumzana Qhelo Kuhle Gumede othi watshaywa likhosikazi lakhe. Sokuqala njalo ngodaba lolu lomnumzana Mbonisi Mtungwa ingcwethi kwezamasiko. Kulophenyu olusanda kwenziwa oluthi kulabesifazana abatshaya amadoda eMathebeleni South. Ugumede uthi lokhu kwenzakala ezindlini elizweni lokhu ejikelele.
Ye Gumede, kunjani mfowethu?
Ngiyaphila
baba. Sizokuthola amakhosikazi enu alithwa senzima lapha.
Hayi ayahlupha baba.
Kuthiwani? Tshela mina Gumede.
Hayi abapheki abasazi ayeneli sesizenzela nje.
Indaba?
Angazi mina ngise-South Africa babudu.
Ye.
Angazi ukuthi uhambo kanjani. Hey bayahlupha manje.
Vela basalibhekeli abenzinto njalo balethusela.
Sesiphila ngamateka wenu.
Nkosi yami.
Hey angazi akulungisa kanjani manje.
Lokutshaywa lapha baligijimisa ezindlini.
Basigijimisa.
Kabe kutheni Gumede?
Angazi or bazongabangani, angazi.
Wena sebakutshaya kangazi Gumede?
Hayi mina bangishaya kayikwani.
Ah, wabaleka Gumede?
Hayi ngihambe emaphoyiseni. Abafika basisalisa nje erumini bathi hayi silungisa indaba yethu.
So
kusafani nakudala masikhula zasibheka obaba bekhula kusafani manje. Ukuthi ma ubuye emsebenzini uthole ukudla kuphakiwe, kuvaliwe emganwini manje hayi. Kusafani bahlala bekhathele.
Hey Gumede, kuzima lokho sitshela khona.
Hayi kuzima babuto.
Babe kutshaya ngani?
Bathini into yegedelo yebona idabule yegedelo.
Ye.
Le uthi wayifaka ugedlela uyifaka eplagini. Ya yona ke le.
Nkosi yami awulimalanga?
Hayi kancane, bahluzuleka kancane emuva lapha eXhosa.
Amapholisa athini?
Hayi bathi silungisa indaba. mara kota these days ngathi kungcono manje.
Wawenzeni kumede uzu ukaratsho kanga?
Awithi ngiyaphuza babuduke la kube sidakile.
Eh.
Eh. Uma sidakile kuba umali umsuku.
Wa umali usithini kumede?
Ah, ibe sidakile sengumana, sikhuluma ngento ezinjekho.
Oh, uthi ngawakhuluma ngamanye amankazana, eh?
Hayi.
Eh. Awuzange ukhulume pho ngamanye amankazana akho?
Hayi, thina ngizizwa, wayevuke nje ningitshela mina ngisakhumbula.
Ye madoda.
Angisaphuzi kakhulu, hayi. Utshana nawe besixabanisa.
Kuyini okwakwenza ukuthi ungambiseki?
Eh, ngabona ukuthi izomlimaza. Eh, ngiyazi ukuthi ulala le ndoda ayifani nomfazi. Ayiqhina ukudobha something umthinte indane ehongo ubulala umntana abantu.
Ye, so manje nxa sikhuluma kathesi, singathi uthando soluvutha kathesi okuncono.
Hayi, sokuright manje doba ngisakhali. Layo ukhona nje uhleli la.
Kungaphi phela uMrs. Gumede?
Ah, selile.
Ah, umbingelele kakhulu. So le ngicela ukuhle Gumede, Gumede uyakhala lapho uthi yena bamthelisa bhakela. So Ntunga, amafutshane. Wathi ngokwehlela uGumede.
Hey, hayi kuzima uthi bazwe amanye amadoda phandle. But ngiyacala ukuthi kwesinye isikhathi abafazi especially mina yabona ngise South Africa. Yabona abafazi abaningi inkinga ababa nayo ngabangani yabona ungathi even unendoda or indoda ube nomfazi ube kakhulu nabangani aba single bazokutshela izinto ezirong ezizagcina zikuxabanisa most of time abafazi laba balalela abangani babo and bangazi ukuthi izobahlupha kusasa so ngangikhuluma lomunye umuntu ngixoxa ngisithi but there are very few abantu othi usuka basuke nabafazi emakhaya baze maybe baqeda bo 5 to 6 years bebonke because uma efika la umuntu uthatha izinto eziningi athathe lokhu athathe lokhu athathe ama-advice abangani gcina izinto sezimoshakele so and la South Africa kunalento yokuthi ngangeke ngibone omunye umngane wami wayeke balwe nomfazi buya imoto zamapolisa ezi-more than 10
hayike wona mhlasima lapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sihlanganeni singabaphileyo njalo ngeviki
ezayoyelo
mzule lapha ugumede uyakhala okunye okumangalisayo sike sizwe ezokholo lwesikristu enxa kungathoka ugumede inhliziyo
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamile inkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
siyabonga ke sizaqhubeka ke ngohlelo lethu lokuvuselela umoya sithathele khona phayana lapho esisuke khona sigcina uhlangana encwadini yezaga 14 verse lika 29 abangawuzwanga lowo mbhalo ngizawuphinda ufundeka kanje uJehova ukude nababi kepha uyezwa imikhuleko yabalungile sikhulume ngentsha yethu ukuthi ukukhula kwayo kayisikho esikufisayo thina bazali abane siyakhuthazana ubana kasibakhulekeleni abantu bethu uNkulunkulu uzayizwa emkhuleko wethu kodwa uzayizwa nxa lathi sikhuleka singabalungileyo sigwemana lowo namhlanje mfuna ukuthi ke siphose ilihlo lengqondo emphakathini esigabeni esiqintini elizweni lonke lomhlaba wonke ukuthi kanti bona abantu laba ababi yini abayenzayo ehlukumeza imphefumulo yabantu uNkulunkulu aze abe kude nabo uyabona nxa sihlezi ezindaweni zikhona iziphathamandla ezijiyeneyo ezenza imisebenzi ebalulekileyo kodwa ithiyajiyeneyo xa sikhangela bonabo abasemphakathini sibakhangela sibacathanisa lokwenza kwabo singathi ngabantu abalungileyo yini kumbe ngabantu abahlukumeza abanye phela bakhona abantu abathi bangabekwa laphana umangale ukuthi hawu Jehova nguye umuntu le esasimphila laye enxa sasanika la leso sikhundla namhlanje sekutheni usephenduke wabangenye into bakhona abantu abanjalo ngikhuluma kubo namhlanje kangigcigcizi nxa uphethe isikhundla leso olaswa kukhathayela ukuthi isikhundla bani ingqekuyisikhundla leso olaswa emphakathini ugwemana lobubi yikho uzabona uNkulunkulu ekwenzela kahle ngoba ukwenza kwakho okuhle kuyahlangana lemikhuleko yabalungileyo uNkulunkulu akubusisa kwenzele kahle. Kodwa nxa ulokho uqhubeka usenza izinto ezingayisizo uqhubeka lobubi emphakathini uNkulunkulu vele uyabakhatshana lawo. Yikho phela sibona abanye abantu ngitshwela lapho ezihlala khona amabizo abo kakhulumeki ngoba ayalumela amabizo abo ayababa emlonyeni. Sengisitsho labakhulu abakhulu okuthiwa yibo abakhulu elizweni abanye amabizo abo abizwa abantu benyenyeza ungathi kukhulunywa ibizo lomthakathi ngoba na ububi babo ababenzayo bubenza babe babi emehlweni kaNkulunkulu labantu ngoba abantu bayizidalwa zikaNkulunkulu. UNkulunkulu kahambisani lobubi ezidalweni zakhe. Abantu yikho amaNdebele esithi ngabazinuke amakhwapha kuyikuthi bazibone ukuthi bami njani ekwenzeni izinto. Labo ababi kasibasweli ezigabeni, kasibasweli ezinkonzweni, kasibasweli kukhansili, kasibasweli emafektari, kasibasweli ingabe kungabi sengitsho nakulo ilizwe ngokwalo. Kasibasweli abantu ababi ngoba bahlukumeza imphefumulo ezidalwa zikaNkulunkulu. UNkulunkulu kasoze abezwe futhi kasoze abenze lokuhle kodwa ilizwi libe selisithi kodwa-ke kunjalo uNkulunkulu uyezwa imikhuleko yabalungileyo. Abalungileyo bazisikela ehwahweni likaNkulunkulu lokulunga. Lina eliphethe abantu sukani ebubini siyalikhulekela ubana libe nabantu abalungileyo. Asikhulekele Thixo ingcwele busisa bonke ubukhokheli buphume ebubini lobo ababenzayo. Bakhulekelwa yithi sidinga ubana usophule ebunzimeni obukhona ngoba sithemba ukubana iintliziyo zethu zilungile zamukele kaphambi kobuso bakho. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo ungathinwa lakusasa. Wezemidlalo eZimbabwe lehlulekile namhla ungena kusigaba esilandelayo emidlalweni T20 cricket kulandela ukunqotshwa kwalo ngele India. Kwezenguqu nansi impumelelo yemidlalo iKasilaga Premier Soccer League edlalwe namhla eZimbabwe. Manika Diamonds 0 Ngezi Platinum 0. Triangle United 1 FC Platinum 1. Highlanders FC 1 ZPC Kariba 1. Rentals 1, Dynamo Stimbare 0.
Some beauty defines the nature of a person.
Umculi ophuma kobulawayo ngilibingelela ngilinxusa ngilixhasa ngisithi kini ngililethele i-album lami elisha engilikhiphe ngo-2020-2022. Ngiyajabula kakhulu kulaba asebeke balilalela nalaba aseke balibona kubomabonakude ngathi indawo ezinjengabo-YouTube lapho kulama-videos ami khona engawakhiphayo. Ngiyabonga kakhulu ngesekele lenu. Mina ngisuka kobulawayo bengumculi okwasebenza leqembu elaziwa kakhulu emhlabeni inkululeko yabatsha School of Arts lihamba ngokuthi iyasa sebenzela bo kakhulu kobulawayo kodwa ayisibo bodwa engisebenzela abo, ngisebenzela abantu abaningi amaqembu amanye njengeinsinyizi bona ababest e-Austria ngisebenzela abo kakhulu labo nje abaningi abantu abaningi abayenza into zomculo le-art.
Udalile dami umuntu njani lo ongene entweni
kule ngoma zami engazikhiphayo okuthiwa ngugijima yiyo engathi yiyo ingoma elidlalade ku album yami engiyikhiphileyo kuthiwa ngugijima nayikhona ku YouTube lingathola isikhathi lingayibukela kumbe lihambele ku Spotify kubo iTunes lizoyithola and lizothola lonke album likhona apho mina ngari lezi ngoma ezi 8 ku album lami lona leli engilikhiphe ngo 2022 so ngithemba lizalijabulela ngoba imusic yami isihlanganisa wonke nje into esibhekana layo nsuku zonke njalo iculo lami liyakhulisa amasiko akwethu akobulawayo njengabantu esazi ukuthi everyone ule history nje kusukela kudala khona le sithatha yonke into ebisenzeka siletha till today siqoqa ngayo sikhumbuzana ukuthi sivela ngathi siyangathi ngoDisemba ngizabe ngisekhaya kobulawayo eZimbabwe ngizophefoma khona kobulawayo ngiphefome laseVictoria Falls so amadates hayi ngizowaletha just nje kungela sikhathi esiningi amadates ngizowakhipha azabe khona yonke indawo kuma-social media ami ngikhona nxa lingidinga kuma-social media lingahamba kuFacebook ngumamozi ngihamba kuTwitter ngumamozi officially ngihamba kuInstagram ngumamozi dash officially so liyangithola ke lapho abafuna ukungithola ke ku-email ngikhona i-email yami ethi ngumlawsrobin5@gmail.com labo abafuna ukuxhumana nami kuWhatsApp inamba zomsebenzi engathi ngize WhatsApp +42077850758
Umamozi lo usasibile eziwayo nangoke uthi limsekele phela uRobin Mlawuzi wamanje ukhona ngale ke eAustria. Singagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebeselazo. Abakumabandla aphikisayo bathi iZimbabwe Electoral Commission lamapolisa kumele belandele imithetho ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo. Abakumabandla leZANU-PF bathi kulabantu abazenzela santando hatshi inkokheli yamabandla amapolisa leZimbabwe Electoral Commission. Kumiswa kancane ukuhanjiswa emkhathini kwemitshina yokudapha isimo somhlabathi ukukhudumala komkhathi lokunye eZimbabwe. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli elithi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ethi 1202-465-0318. Sikuba lapha uhlelo lwethu namhlanje wolivalisa umthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.